amagqitha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Jabulani Dlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eMnyambirayi Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amaloya mayezomela amalungelo ama-client wabo? Kufuna ukuthi kona ethi hands off from ukuthaka kwamaloya kanye lomphakathi, ngoba kudinga amaloya wodwa ala malungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Unkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezu kokuthiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi leli endibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Ngakade lilandela intatheli izindaba ngamalanga aphelileyo, lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa, and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende unkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Ngisicela bebone ukuthi umthetho uyalandelwa, ngoba kuqala phezulu siya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathintambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa e-Police General Headquarters, lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati, yena ohle wabaqaga bese-Greenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyati uthembise ukufikisa li-petition kusikomithi wamapholisa u-Police General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eye-Young Lawyers Association of Zimbabwe, YALAS, bexhaswe ngezinye njalo ezibalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leye-Law Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu, njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana isanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.